Sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 11 lwezi 2016 ngu Chris Gande. Endaweni zethu lamhlanje, inkulungwane zezizalwane zeMelika ziyangena ezidaladeni zitshengisela zisola ukukhethwa kukamnumzana Donald Trump ukuba ngumongameli. Idale leSouth Africa livotile ukuba kuxotshwe umongameli Jacob Zuma esikhundleni, kodwa kwehlula.
Omunye nomunye umuntu unolungelo lokuthi alalelwe enkantolo, icala lakhe lilalelwe phambi kokuthi agwetshwe. Wonke umuntu umsulwa.
Abazali abatshengisela besola umphathisikolo wesikolo seMlamuli Secondary School eLupane ukuthi kazi ukukhuluma ulimi lwabantwababo batholakale bengelacala emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Imizamo yamabandla aphikisayo kwele South Africa yokwethula umongameli Zuma esihlalweni yehlule lamhlanje ekhethweni olwenziwe ngamalunga edale lePhalamende. Ibandla leDemocratic Alliance lethule ukuthi amalunga ePhalamende evotele ukuthi umnumzana Zuma ngeke esathenjwa ukuthi aqhubeke engumongameli, kodwa amalunga eANC asekela umnumzana Zuma anqoba kulolo khetho. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Bekutshelwana qatha kunxoxo mpikiswano yokuthi amalunga ePhalamende aselalo yini ithemba lokuthi umongameli Zuma aqhubeke ebusa kumbe hatshi. Ibandla eliphikisayo leDemocratic Alliance, DA, belisidlamalahle likhuthaza amalunga edale lePhalamende ebandla elibusayo eleANC ukuthi asekele ukwethulwa kukamongameli Zuma esihlalweni. Umkhokeli we-DA uMnumzana Musi Maimane utshela amalunga edale lePhalamende ukuthi sekuyingozi enkulu ukuthi umongameli Zuma aqhubeke ebusa xa kukhangelwa amacala enkohlakalo okucatshangelwa ukuthi wawenza lamaphutha awenzayo ekulawuleni ilizwe. Amanye amabandla aphikisayo lawo abeme ngamazwane esithi umnumzana Zuma akehliswe esihlalweni. Okhokeli ibandla le-United Democratic Movement umnumzana Bantu Holomisa ukubeke wacaca ukuthi umongameli Zuma akusafanelanga abe ngumongameli.
Uyahamba uZuma, niyathanda nithande.
Kodwa kamalunga ensi abeme mpo enganyikinyeki esithi akayindawo umongameli Zuma. Ilunga le-ANC unkosikazi Nomvula Mokonyane utshaye phansi ngentonga esithi balokhu belethemba ebukhokhelini bukaZuma. Uthe akuqondanga ukuthi kuthiwe uZuma olwamacala khona kungakabi lo mthethwandaba osumthole elecala.
Omunye nomunye umuntu unolungelo lokuthi alalelwe enkantolo, icala lakhe lilalelwe phambi kokuthi agwetshwe. Wonke umuntu umsulwa.
Ngemva kwenkulumo kube yisikhathi sokuvota phezu kwalolu daba, impumela yalolu khetho idanisa amabandla aphikisayo, kanti kube yintokozo kwabebandla le-ANC. Amalunga alikhulu lamachumi amabili lesithupha 126 avotele ukuthi uZuma ehliswe esihlalweni, angamakhulu amabili lechumi lane 214 asekela ukuthi aqhubeke, kwathi abanye bekela ukuvota. Abamabandla aphikisayo bona bathi sebesipha ingqobe kuZulu kwele South Africa jikelele ukuthi ajezise ngokugcweleyo ibandla le-ANC ngesikhathi sokhetho lwezwe lonke ngo-2019. Bele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Abazali abatshengisela besola umphathisikolo wesikolo seMlamuli Secondary School eLupane ukuthi kazi ukukhuluma ulimi lwabantu babo batholakale bengelacala emthethwandaba weLupane lamhlanje. Unompumelelo Moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabazali ephathisa isikolo eya School Development Committee eMlamuli Secondary School umnumzana Mbuso Nkomo labazali abathathu abathi umbonisi Khoza uPeter Ndlovu loThabani Sibanda bafumane bengelacala lidale likaMantshi umnumzana Ndumo Masuku eLupane. Igqwetha lemathonsi Law Chambers umnumzana Dumisani Moyo nguye obemele izibotsha ezine ezazicala ngokwephula umthetho we-Criminal Codification and Reform Act lapho betshele umphathisikolo weMlamuli Secondary School unkosikazi Milet Bonyongwe ngonhlangula bethi ngasuke esikolo alandele isivumelwano esenziwa ngabazali lesikolo. Igqwetha uDube utshele umsakazo weStudio 7 ukuba udaba lusuke lwaguquka izolo lapho uMamangala unkosikazi Bonyongwe ebike ukuba yena kazange ayemangala njalo icala okuthiwa walimangala kalazi ngoba abazali kabazange bamhlukuluze njalo babelandela isinqumo laye avumelana laso labadala besikolo.
Unkosikazi Bonyongwe walile phambi kwenkundla ukuthi uyohamba wayenza iripoti ukuthi uyahlukumezwa ngabazali njalo bebemhlukumezela ukuthi yena ukhuluma ulimi lesishona emhluleni wemandebeleni. Njalo wawala phambi kwenkundla ukuthi amapholisa akakhuluma naye. Watshela inkundla ukuthi amapholisa esefika kuye afika semtshele sebophe abantu ababili asathungatha ababili abanye bangikhona ababili. Le statement esabhalwa ngamapholisa besithi le statement okade kuthiwa sibhalwe nguye usalile wathi amapholisa azange akhuluma laye aza kuye sibezomcelisa usayina.
UDube ubike ukuba abazali abafumanwanga bele cala njalo bahle bakhululwa icala laphela. UDube ungezelele ethi uMantshi ucunuke kakhulu ngesikhathi uvela ukuba unkosikazi Bonyongwe kazange amangale njalo wabizwa ngamapholisa esebanjwa ngamandla ukuba azosayina amaphepha enkulumo angayenzanga. Umfakazi uZibusiso Masuku laye uvumelane lonkosikazi Bonyongwe ethi abazali abazange babelolaka babelandela isinqumo se-SDC amapholisa kunye lezisebenzi zikahulumende ezemfundo esenziwa ngunhlolanja 23 lonyaka. Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mxolisi Moyo ubike ukuba uMantshi uphathe kahle inkundla yakhe njalo wavela ukuba amapholisa ahlukumeza abazali emakhaya ebabumbela amacala angekho.
Ngokunjalo njengebandla sithi sisaqhubekela phambili singena kuzabelo zonke ezilohlupho olufanayo lwemlamulo ukuze isabelo sethu sakumthwakazi sithole ukuthi amalungelo aso ayalwelwa ngeqiniso njalo inkululeko yethu ize ngamafitshane.
Izakhamizi zeLupane ziveze ukukhathazeka ngendlela uSergeant Watchi abahlukumeza ngayo bathi bazamthathela inyathela. Ngimele iStudio 7 nginguNompumelelo Moyo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Good Life Talk lamhlanje kuhlelo lwe Women's Roundtable sixoxa ngodaba lokungakhethwa kankosikazi Hillary Clinton ukuthi abe ngumongameli wele Melika obekuzamenza abe ngowesifazane wakuqala ukuba ngumongameli walelo lizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. We'll be right back. Leba laleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele sivela kumanye amazwe ngamafitshane. Ele Pakistan lithi ukubulawa kwenkokheli yenhlanganiso yeHakani Network kwele Afghanistan kutshengisa ukuba lelo lizwe liliswana lamalwa ecatsha. Izinothi zakwele China zetheswa umlando wokumisa ukuthuthuka komnotho walelo lizwe ngokuzinothisa zisusa imali elizweni zisiya ifihla kwamanye amazwe angaphetheya. Asolo edlule ukhetho lokudinga umongameli welemelika omutsha oluchazwe ngabaningi ukuthi lube lamagama amabi aphoselane ngabakade bencintisa kulokufuthelana okukhulu. Sesifikile njalo isikhathi sokuthi osechiya isikhundla lesi umongameli Barack Obama aqalise ukunikeza intambo zombuso kobuyayo ukuzabusa umnumzana Donald Trump ngemva kokuba ababili laba bengela budlelwano obuhle. Ukuhlaziya loludaba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxe lonkosikazi Busi Murandu umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo wabantwana labesifazane kanye lonkosazana Samu Khumalo laye ongumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eZimbabwe. Bonke bobabili bathi njengabesifazane babuhlungu ukunqotshwa kukankosikazi Hillary Clinton kodwa njengokutsho kukaClinton kumele bakwamukele.
Ngomunye wabesifazane ngizwa ubuhlungu ngoba ilizwe le-USA is considered and considers itself ukuba yi-leader in democracy. But kukhanya ngani kuyehlula ukuthi bakhokhele ekuvumeni ukuthi umama laye angaba le-capacity yokuba ngu-president njengobaba.
Ngupe lawo imzuzu yona le.
Though isebenze nzima kugadala la ngiyamcongratulate for what akwenzileyo, kodwa ke bese ngibona ukuthi inkinga iku intraparty level ukuthi abasekelananga kakhulu ukuthi uMrs Clinton angene kube lobudlwangudlwangu lokudonselana ngekuphathi yama Democrats esikubonayo kuyikungani vele kuyenzakala kuma parties amaningi ukuthi nxa kumele ukuthi kufakwe i candidate abantu baqalisa ukudabulelana bengasupport i candidate sibona ukuthi ama Democrats bona bebe responsible for ukungawini kwakhe and sicabangela ukuthi kusiyapha bile kumele ukuthi bona bacabange ukuthi khona nxa bezafaka umuntu ongumama bamsekele as a party not ukuthi badabulane phakathi bamlengise bamlengiswe azacine engawinanga. So ngifica ukuthi khona abayenzanga kahle as a party yama Democrats ukuthi bamsekele umama uClinton.
Nanku umongameli Barack Obama useyamukele kodwa nguye akade ekhankasa kanzima ekhankasela unkosikazi Hillary Clinton kodwa ke sesifikele ke isikhathi sokuthi baxhawulane izandla lalo akade bephikisana laye kwezombusazwe eMelika libona ukuthi kuzahamba kanjani.
Bengilalele uPresident Obama ekhuluma, ngalalela futhi lo Mrs Clinton ekhuluma, hayi ngizenhlizeni yami ngisiba lokuphumula ukuthi iprocess yehandover takeover ipower is not threatened. Nibuhlungu njengabanye and mama uClinton ukhulumile wathi kubuhlungu and kuzaba buhlungu kwesikhathi eside but also kumele sikukhangele ukuthi how do we go forward as a nation and uPresident Obama like send the same message eyokuthi hayi I see candidate kade siyikhangele but yikho oso kukhona. So ngibona ngani ihandover takeover ye power is going to be smooth and ngibona ngani yisifundo kithi sonke.
Makhumalo, ubona njani lapha ezombusazwe ezeMelika ukuthi ama-Democrats aseyi-minority nanku ama-Republicans asethethe amadali wonke awe-parliament le-senate njalo yibo abasebe lomongameli?
Ngibona ngxenye kungasebenza ngenxa yokuthi ungakhangela uObama uthe sembusweni lapha ama-Republican abe yibo akade besenza kube nzima ukuthi kuphase imithetho. So imithetho yonke kadivela kuma-Democrats bebeyinyathela phansi ngenxa yokuthi bebadlala ipolitics phakathi laphana. So sibona sengathi ingxenye sizabona njengemithetho ekhangele ezembobho ingxenye ingaphasa this time around angikwazi, but mbona sengathi imithetho naliyana bona kade belokuba inyathela phansi ingxenye bazayiphasa this time around. Kodwa mphinde futhi ngikhangele ngangale ngithi mina ama Republicans ivele bona bayenza lokho esikuthi ngama extreme approach to izinto ukuthi bona bakhangelele baseva laba bangani vele bangcono abalezimali laba badubekayo abaphansi babakhangelele phansi. Ngibona sengathi kusizaba lohlupho especially nxa bengareversa Obama health care liyana ngoba ibekade ingani isenza ukuthi abantu abadubekayo bebengani bayafinyelela labo as a health. So khonapho ke ngani le problem ukuthi ama interests abo abasevayo ababe ngama interests abantu abaphansi yini kumbe ama interests lawo abantu angandivile abathuthekile abaphezulu imithetho ezaphasa laphana izabe iserve ama interests kabani.
Nxa siqathanisa lase Africa i handover takeover power ubona njani?
Hayi mina ngifundile sivile ngabona ukuthi e Africa kwehlukene ngoba i Africa i process esenza ngaya ama elections kwabe kulobuhlungu kulokukhala wesikhathi kulinyalwa wesikhathi kufiwa and khonokho yeko kusuka kwasethe i-handover takeover ye-power. But engifundileyo nge-America ukuthi kuyakhalwa kulobuhlungu but ubuhlungu okuyabe kuliwa ngama-ideas ngenkulumo and kwenza ukuthi izini ababa bengawinanga beluzile bavuma ukuthi hhayi siluzile sibuhlungu we don't believe in your policies bathi siluzile. So khonoko kuyabuilda ipatriotism ngoba uyabona la ukuthi hayi election yenze kuhle sibili.
Yeah, elo ugcina lakho Makhumalo.
Futhi lami ngezele khonapho ngithi yabona thina eAfrica problem yethu ukuthi sisuka sithathi politics siyenze ibe ngiyongakithi ngeyami mina usamu ayisoyelizwe. Nxa kade silalela uMama Clinton laphana bekhuluma ukuthi hayi akulandaba sengiluzile kodwa kumele siyakheni ilizwe siyaphambili. So uzakhangela ukuthi bona baqakathekisa ilizwe ukudlula bona abakufilayo as abantu nje as individuals. So thina njenge Africa kumele siku funde konke ukuthi sifake ilizwe liphambili sifake abantu phambili before thina sikufunayo kwenza ukuthi even danxa siluzile kodwa phambili aphana sibambana izandla sithi asinathenitiye sokudlulile lokhano kokulwa lokho ukuthi odliweyo ngubani because we have to focus on ukuyakha ilizwe. Ngingathi Africa yikho kumele kufunde khona lokho sisiya phambili.
Leyo ke bekuyingxoxo enziwe nguPraxedis Jeremiah lo nkosikazi Busi Mrandu umqondisi wenhlanganiso elela amalungelo abantwana labesifazane kanye lo nkosazana Samu Khumalo laye ngumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane.
Izizalwane zeMelika zitshengisele ezitaladini ngolwesithathu ebusuku eNew York zikhonona ngokukhethwa kwamnumzana Donald Trump kukhetho lukamongameli ngolwesibili. Lokhu eziqhubekela phambili ngalokhu endaweni eziningi zelizwe. Abatshengiselayo eNew York basesigodlweni samakampani kaTrump aweTrump Tower eseManhattan. Abakhulumele Studio 7 bathe akucaci ukuthi uTrump uzabenzelani esengumongameli weMelika. Kulokhu tshengisela okufanayo emadolobheni anjengeChicago, eLos Angeles, ePhiladelphia, Boston, eOregon leMinnesota. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labasebenza lomnumzana Trump. Abatshengiselayo bathi uTrump onqobe unkosikazi Hillary Clinton ngolwesibili ukhanya engelabuntu obubalulekileyo. Unkosazana Mercy O'Malley okade etshengisela phandle kwesigodlo sikaTrump eNew York uthe akumelanga uTrump abe ngumongameli welizwe leMelika.
I believe that Trump is a completely unacceptable candidate for the President of the United States. I mean, it's possible to impeach the President. All that I care about doing right now is demonstrating that I support people of color, that I support queer people, and that I support women in this country, and that I'm going to do everything within my power personally to prevent violence against them. I'm insulted, and I'm afraid, and I'm very hurt.
Ngilapha ngoba umnumzana Trump akumelanga abe ngumongameli we-United States. Kuyenzakala ukuthi sizame ukuthi engangeni esikhundleni sikamongameli. Kumele silwele amalungelo abesifazana lamalungelo abantu abamnyama. Ngizazama ngawo wonke amandla ami ukuthi ngokulwele lokho.
Omunye njalo obetshengisela phandle kwesigodlo lesi ngunkosazana Theo Rogers othe akumele uTrump ahloniphe ilungelo labesifazana.
Even though Trump won, it's still important for us to say that we are not going to let women be considered second-class citizens. We're not going to let his hate speech against people of racial minorities, LGBTQ people, immigrants, everyone.
Ngilapha ngoba ngidanile ngokwenzakale eMelika. Kumele singavumi ukuthi ephule amalungelo abesifazane nabanye abathiyeneyo. Angiboni uMnumzana Trump esethulela uZulu akufunayo. Kungeke kwenzakala lokho. Kuzamela sitshengisele ezitaladini kuze kulunge.
Kodwa-ke esinye isizalwane seMelika esicele ukuthi simbize ngesibongo sakhe esako-Howard okade esezitaladini ese-New York duzane le-Trump Tower uthe abatshengisalayo laba bachitha isikhathi sabo. Uphinde wathi uTrump ulakho ukuthi uzakwethulela uZulu imisebenzi lokunye okufanayo. Akwaziwa ukuthi kuzaphetha ngani ukutshengisela lokhu endaweni eziningi kwele Melika lapho iningi labantu akade likhangelele ukuthi uClinton uzanqoba kukhetho lolu. UTrump okwamanje uselungiselela ukungena esigodlweni sikamongameli weMelika ese-White House loba ekhangelelwe ukuthi uzafungiswa okusemthethweni ngozibandlela. UTrump ukhangelelwe ukuthi uzahlangana lomongameli Barack Obama lamuhla eWashington DC lequla lakhe eselilungisela ukuthi angene eWhite House. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube.
Siyabonga Gibbs Dube. Kunjalo nje ukunqoba kukamnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans kulethe ukufuthelana ngoba abanye bathi umthetho owenza ukuthi anqobe o-Electoral College uqilibezela unkosikazi Hillary Clinton owama-Democrats yena owathola amavoti amaningi kulo Trump kodwa wanqotshwa. Ukuze sizwe ukuthi kuhamba njani ngalokhu uMike wobe owe Studio 7 uxoxela abanye abakade betshengisela phambi kweTrump International Hotel eWashington DC unkosikazi Michelle Leber lo nkosikazi Julius Klinter.
I think that he will jeopardize our entire country financially, security wise, personally, individually.
Ngombono wami uTrump uzozidlalisela izimali zethu athi phezu kwalokho uzofaka leli lizwe lethu engozini enkulu ngobandlululo lwakhe. Ngiyaxolisa kodwa ukukhethwa kwakhe kuyephula inhliziyo yami. Leli lizwe esiphila kilo lamhlanje angisalazi. Lokhu kulihlazo njalo kuzosibisela emuva kakhulu. Njalo ngombono wami abantu abamsekelayo abalalo ulwazi olupheleleyo lokuthi kasoze afa abanakekela impilo zabo lapho esephiwa intambo zombuso kahulumende.
I've been very concerned with Mr. Trump's encouragement.
Uma ngicabanga ngomnumzana Trump esengumongameli waleli lizwe, ngizizwa ngikhathazekile kakhulu ngoba lo muntu umele konke engakusekeliyo njalo engakuthakazeleliyo kulobandlululo olukhulu. Mina nginje ngilabantwana abangamantombazane abangamalatini lokhu kuyangicunula uma sekukhuluma ikakhulu ngabantu bokuza.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezemidlalo lamhlanje sekusungulwe umncintiswano womdlalo wenguqu omutsha ozabizwa ngegama likaMuyi owayengumsekeli kamongameli welizwe uDokotela Joshua Mqhabuko Nkomo. Lo mdlalo uzadlalwa ngamaqembu akusigaba seSouthern Region Soccer League. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalolu daba ngokugcweleyo.
Amaqembu azaphutha imidlalo yawehlezi kundawo eziyithoba munembili eziphezu kwengalane yemiklomelo kusigaba seSouthern Region Soccer League. Yiwo azancintisa kumqhudelwano weJoshua Mqhabuko Nkomo wona oqoqwe inhlanganiso yeTrukumba Mining Enterprises. ekhuluma emkhosini wokusungulwa kwalemidlalo okusemthethweni. Indodana kaJoshua Mqabuko Nkomo uSibangilizwe uthe umuyi wayekhuthaza ukuba umdlalo wenguqu wenze abantu bebambane, hatshi ukubahlukanisa ngombala langemhlobo.
Ibhora umdala uthe iphuma ibhola mzingwa kwase kunama-team amabili, Highlanders and Mashonaland United. Westil kwase kunamamzwa awuchila moya and Chiwororo. And umdala came out and said, this nonsense must stop. Kwama ke khonokho kwaphela ke lokhu ngenxa yokuthi umdala always wanted to see abantu united.
Amaqembu ahlezi endaweni eziyisithupha phezu kwengalane kusele umdlalo owodwa ukuba imidlalo ifike komlindi uyacina kusigaba se-Southern Region Soccer League, ngagoqela elebulawayo Chiefs, eleBantu Rovers, elemagagasi i-ZPC Wange, ele-ZRP Bulawayo kanye lele-Talent Vision. Wonke lawa maqembu aselalo ilungelo lokuphatheka kumncintiswano we-Joshua Mqabuko Nkomo Top 8, ikanti amanye amabili azakwaziwa ngemva kwemidlalo yangempela viki. Ubaba uSibangilizwe Nkomo ukhuthaze inkokheli zomdlalo wenguqu ukuba zuliswane lobudlwangudlwangu lumncintiswano odlalwe okungela ukuxokozela.
Cela abantwana bakababa, abantwana bemihlaba, abantwana bakababa lonke vele liyangokhokhoma, abantwana bakababa zibabhulu. Cela ngimele apha ngimele yena lamuhla ukuthi xa sisenze i-sports baba kumele njani badala asekhalejela abantwana ukuthi bebambane beyekele kungwanisa kisibone okulihlazo. Abantu abesivuvela etshwaleni benzalo omhle kangaka besiyawuphuxa besiyawulukhuzi hhayi abukuzi.
Inhlanganiso ye-True Comb ifake inkulungwane ezilithumi kumlumncintiswano we-Joshua Mqabuko Nkomo Top 8, njalo iqembu elizanqoba lizathola inkulungwane ezimbili lamakhulu amane. Iqembu elizadliwa ku-final lizathola inkulungwane eyodwa elamakhulu amahlanu, kuthi amaqembu azaphelela ku-semifinal azaphiwa amakhulu ayisikhombisa, ikanti lawo azaphelelwa ngumphako kusigaba se-quarterfinal azathola amakhulu amathathu. Umdlali ozalitshayela emambuleni kaningi kulabanye uzaphiwa umvuzo wamadola angamashumi amahlanu, ikanti lo nozinti ozaqhuba kuhle uzathola laye amadola angamashumi amahlanu. Imali yokubhadala unompembe, amapholisa, eyokubhadalela inkundla kanye lendleko zokuhambisa izavela kuzo inkulungwane ezilithumi ezifakwe inhlanganiso ye-True Comb Mining Enterprises. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji.
Bale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC lisibamba kumakakhasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 6065 la ku 15460 kHz. Okwakathesi sesilethulela ke yezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Inkulungwane zezizalwane zeleMelika ziyangena ezidaladeni zitshengisela zisola ukukhethwa kukamnumzana Donald Trump ukuba ngumongameli. Idale leSouth Africa livotile ukuba kuxotshwe umongameli Jacob Zuma esikhundleni kodwa kwehlula. Abazali abatshengisela besola umphathisikolo wesikolo seMlamuli Secondary School eLupane ukuthi kazi ukukhuluma ulimi lwabantu babo njalo kasuke esikolo lesi batholakale bengelacala. Lingakhohlwa ke ukusithumela incwadi ye-email kuKelly ethi studio7@voanews.com. Loba i-text message kumbe i-WhatsApp ku 1202-465-0318. Igama nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.